Inhlanganiso yomanyano wamazwe asemhlubunini wangezansi yezwekazi le-Afrika ye-SADC iqhube umhlangano enkundleni zokuxhumana ezebulenjini wokuhlaziya udubo lomkhuhlane wesihudo se-cholera osubhahile emazweni agoqela iMozambique, Tanzania, Zambia leZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongenele umhlangano uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awe-SADC asebenzele ndawonye ekulwiseni lomkhuhlane.
Laloba kulenhlelo eseziqhutshiwe, sikubona kuqakathekile ukuthi sithuthukise ukusebenzela ndawonye phakathi kwamazwe ethu, ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lobunzima bokuguquka komumo womkhathi, ukuswelakala kwamanzi, ukuthwalwa kwengcekeza kanye lokuhlanzeka.
Welekelele ukuthi iZimbabwe isiqinisa umsebenzi wokumelana lalomkhuhlane ukuze uphele elizweni okhokhelwa yikomiti elenkokheli yengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo.
In the case of Zimbabwe, we developed a mount sectoral cholera elimination roadmap.
EZimbabwe sathatha amanyathelo abalulekileyo aveza ukuthi sizalwisana njani le-cholera. Amanyathelo la agoqela inhlangothi ezijiyeneyo njalo alenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamanzi nokulahlwa kwengcekeza.
Umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende obona ngezempilakahle umnumzana Daniel Molokeli uthe bazakhuthaza uhulumende ukuthi alandele izinqumo ezithethwe yilo mhlangano.
Sina njengama-parliamentarians ukuthi izinqumo abaphumelazo bangaphonkuzenza kuma-summit kodwa baqhubele phambili emazwe nabo bazilandele. So kungumlando wethu ukuthi njengathi ngapha edaleni lephalamende leZimbabwe siqinise ukuthini uhulumente uzalandela izinqumo lezi kwenza ukuthi i-cholera ingabulali abantu eZimbabwe abaningi ngoba yimkhuhlane okwanisa ukubulala abantu abaningi njengeCOVID.
Ukansila ka-Ward 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uthe kule ndingeko yokuthi uhulumende afake eceleni imali yokulwisana lomkhuhlane lo kulandela isinqumo se-SADC esokuthi kwengezwe imali zempilakahle emazweni akulomhlubulo.
Imali yinto eqakathekileyo ende ukuthi abantu bezethola impilakahle besizwa, kungaba kusezibhedlela, kungaba yikuthenga ke esithi ngama-disinfectants, isepa, ini ezivikela ke ukuthi umkhuhlane lo ungamametheki or labo ke ababe sebehlaselwe ngumkhuhlane wona lowo bekwaniseke ukuthi bethole ke esithi health care imedication.
Umhlangano lo ongenwe ngamazwe alitshumi lanhlanu agoqela eSouth Africa, Angola, Zambia, Namibia, Botswana lamanye uphumele ezinqumo ezimbalwa ezigoqela ukukhuthaza ukusebenzela ndawonye kwamazwe la ukuthuthukiswa kwenhlelo zokuhlaba amajekiseni okuzivikela ama-vaccinations, ukumisa ukumemetheka kwe-cholera ngokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo lezinye inhlelo. Inhlanganiso ezithi i-World Health Organization, Africa Center for Disease Control and Prevention, United Nations Children's Fund, UNICEF, le World Food Program, WFP, lazo zingene lomhlangano. Uhlangothi lwezempilakahle izolo lubike ukuthi umkhuhlane lo ucatshangelwa ukuthi usibulele abantu abangamakhulu amane lamachumi ayisichiyagalolunye 492 kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye.